zvakanaka.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela imsakazweni we studio 7 ngomvulo womhlazi ku 17 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions, abantu bazavunyelwa yini ukukampeina ngalesi sikhathi sama by elections ona lawa.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa.
Mina nyanqoba sibili akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona nyanqoba ngaze kubuye ubani lapha kuvele bayakwazi
silengqopho lomela isigaba seSouth Atone dale lePhalamende engwebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo othi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMDCT
abeyengana ungana soze kube lama election ngani bazakwenza ijeni ukhathesi boni labezana ukuthi kalabantu umuntu ozofuna nje ukuzenzela umathanda.
Ibandla leMDC Alliance lithi alisoze livume ukuhluthunelwa ibizo lalo ngeleMDCT kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngodaba lwebizo lebandla. Inani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azaphatheka kulolu khetho. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umthetho wama-by elections uthi kumele abikwe kumba be-proclaimed within 90 days. I-ZANU-PF ikwenze ngabomo ke ukuthi inike amanye amabandla ithuba elincane ukuthi nominations ihlala mhla ka-26 then ukhetho lungo-March. Yithi sibone ukuthi akula sikhathi sokukampeyina. Njalo ba-announce lolu khetho bono Emmerson Mnangagwa. Abasitshela ukuthi bathini ngama-COVID restrictions. Abantu baza vunyelwa yini ukukampeyina ngalesi sikhathi sama by elections ona lawa. Bathule ngakho benzela ukuthi amabandla njengathi bewahlukumeza bewabopha. Kanti ngakweni icele izekhi kuzofika namhlanje kudala sifuna ivoters roll ukusukisela umnyaka ophelileyo kwaze kwaba kathesi. Ithi ayikho ivoters roll leyi. So kuyasibonisa ukuthi ona la ama by elections lawa vele aserigiwe. So ke inkulumo yami ithi akula ndlela esizagqugquzela ngayo abalandeli bethu ukuthi bavotele liphi ibandla ngoba sehlukene nge-ideology. Siyakwazi sikufunayo thina labo laba ababhilive ukuthi bayakwazi abakwenzayo abenze ngendlela abakubona ngayo.
Manje ukungaphatheki kukhetho kwenu ukhetho lwama-by elections kuyakhomba na ukuba langokhetho luka-2023 alisoze lingene kulo?
Babu Gande, ukungaphatheki kwethu kathesi ngicabanga ukuthi izizathu sizifakile. Ngo-2023 kuningi okwenziwa libandla lethu okukhomba ukuthi we are not an electioneering political party kodwa silibandla belikhathalela ukuthi abantu bakithi babekwazi ukuzilwela siba empower ngamalungelo abo. Ngoba uqala sinansela ukuthi abantu beZimbabwe kumbe ngithaba komthwakazi amalungelo awo kahlonitshwe eZimbabwe njalo lo lokuthi bavotelani abakwazi. So thina kathesibhizi siyabhoda nje besemakhaya for amalanga ngu-4 edlulileyo kubonkayi labolupani, sihamba sifundisa abadala ngokuqakatheka kwe-cause esihamba ngayo eye-self-determination eyokuzikhulula siphuma elizweni leZimbabwe sizimela sodwa.
Manje nxa kuyikuthi liyangena kukhetho lomnyaka ka-2023, kuyini elikwenzayo ukuze likhuthaze amalunga enu ukuthi abhalise ukuvota?
Thina sithi nxa sitshela abantu njalo sizichaza kahle ukuthi singobani, sithi si-Revolutionary Party. Esikwenzayo kathesi kufundisa abantu bakithi. Okokuqala, sinanzelela ukuthi emathebeleleni lasemigenzi abantu abaningi basebekhalela indaba yokuvota, besithi kudala bevotelo ZANU-PF, kudala bevotelo MTC, akula nguquko abayitholayo ngokuvotela la mabandla. So ke abaningi bebesenza lokhana ukuthiwa i-voter apathy ngesilungu, kumbe bengabhalisi ukuvota. Njalo sithe sihamba ezabelweni ngo-27, 28, 29 December besise Plumtree kubo Bulilima, kanti kumalanga la adlulileyo besikubonkayi labolupani. Sananzelela ukuthi abantu bakithi abala ma-birth certificate abalazithupha okubenza bengayenelisi ukurejista ukuvota. So ke thina sisabhizi kathesi sincedisa abantu bakithi. Uzakhumbula ukuthi abantu bakithi okunye okwabenza bengatholi incwadi zokuzalwa sebeze bengabantu abadala indaba yombhuqazo owegugurawundi. So ke thina sisakhangela esingakuthi ngesilungu yi-primal problem eyenza abantu bakithi babe affected ngokuthi why bengarejista ukuvota. Kanti njalo uzananzelela lokuthi izekhi isithe yona yona abantu bemathebeleleni abarejistanga ukuvota, kusitsho ukuthi ku-delimitation process yabo bazanciphisa ama-seats asemathebeleleni. No, konke lokhu kuyinto nje esididayo futhi esithi thina sisafundisa abantu bakithi ukuthi kabarejista ukuvota ngamanamba, ngoba ukuthemba ukuthi abantu bakithi barejistile ukuvota, thina njengebandla singenzanga yethu homework, sabachumayeza sababonisa lokuthi kuqakatheka kangakanani.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkolo.
Asambeni madoda siyovota,
umnela isigaba seSalbaton eHarare edalela iParliamente engwebandla leMDCT. Umnumzana Peter Moyo uthi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMDCT. Sixoxelayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, hayi mina sengalungisela sibili, ngiyamelela ama elections anytime. Come 2023 ngiyabe ngikhona, ngisebenzile kule constituency kakhulu. Akula umuntu ongakwazi lokho engikwenzayo. So ngizinikela ebantwini ukuthi abantu bazazikhethela lokho abafuna ukwenza. Kodwa ke ha uyabe ufuna ukuncintisana lami sibili kini ngoba kusasetshenzwa sibi.
Manje njengoba isigaba seHarare sikhanya sihlala sithathwa iMDC Alliance, ubona kuzahamba njani? Uyanqoba yini kukhetho lolo luzayo?
Mina ngiyanqoba sibili, akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona ngiyanqoba. Ngaze kubuye ubani lapha kuvele bayakwazi, umuntu wonke akwazi impela ukuthi kona asoze angcinde ngitsho la kanye. So into abayaziyo leyo, sengazi amanye ama constituencies ukuthi kona kuya kunjani, kodwa kimi ngapha hayi yangama okhova ngoba ngisebenzile sibili okuzwayo. Abantu bayabona engiyenzayo la kathesi lokho ngisebenza, ikubona ngazama ukuthi kona ngingaxotshwa, ngoba ukuxotshwa lokho yabungela plan yokuthi abantu uzabayezelani. So nxa ungela plan yayeza zonke izinto ezenza ukuthi kona uxotshwe eParliament, abantu kufuze babe balimuke bengabovotela abantu abaphonga ukuthi uyahamba eParliament namhla usuxotshiwe. Abanye since MDC fonyo sebexotshwe kathathu, kuyini khonokho? Umuntu kufuze aqede itemu yakhe, ufuze ube le tactic yokuya ukuphila kona ngale parliament usebenzela abantu. Akona ukuthi kuvotele ukuxotshwa kuphela, uvotwa babaye bakuvotele uxotshwe, bakuvotele uxotshwe. So abantu bona labo asibafuni.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare edalela eParliament engwebandla leMDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-MDC Alliance lithi alisoze livume ukuhluthunelwa ibizo lalo ngele-MDCT. Kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngebizo lebandla. Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Usithumele umlayezo kamakhalekhukhwini echasisa ngalolu daba.
UMonzora ujoyine iparty le ngo-2006 evela kwi-United UNC elidwa ngubaba uZorewa. Ngakho yalalungelo lokufika sedeclare ukuthi yena lebandla lakhe yilo lilemvumo. Lokho kwenziwa kuphela ngujaji oze kuzwa leli cala akhona ukubisa amacala amadala angahambelani laleli icala. Into yokuqala mahlabe zulu ukuthi i-composite agreement eyaforma MDC Alliance ithungamelwa ngubaba uThwangirai ya expire khona phana umama uDr. Khupe esenza i-congress yakhe. Saphinda sinabe MDC Alliance senza i-congress yethu ngo-2017 eGweru. Njalo ngayibala kuhle ya expire ngo-2018 after elections. UMonzora sokukhanya ngani ngumuntu ongasaziyo osethwele nzima ngoba abafowabo lama masters akhe iZANU-PF simlahle ngaphansi simjikele ngaphansi kwebhasi. Abeyengana ungani asoze kube lama election ungani baza kwenza iGNU. Khathesi sebebonile abezana ukuthi kala bantu umuntu ofuna nje ukuzenzela umathanda. Sibona ngani ulama tendencies lama characteristics of being an opportunity. Umuntu ophonga usengezimithiyo. Ulama characteristics akhombisa umuntu ongani yi-traitor esingathi kudala kuthiwa ngochombo o-sellout. Njalo sesibona ungani uphambene ngoba kasakwazi into eyenzayo. Uthe xotsha abantu ephalamenti ama-MPs ethu lama-councilor wathi ubaxotshela ukuthi sebemukile ku-MDCT bayakwakha ku-MDC Alliance. Incwadi zonke baxotshwele ukuthi sebejoyine i-rivalry party ekuthiwa i-MDC Alliance. Yikho ke khathesi sephinda esidla amahlanzwa akhe sesithi ibizo lelo ngelakhe. Wabaxotshelani njengoba i-MDCT ne-MDC Alliance esithi iyafanana. Mahlabe Zulu, thina labantu beZimbabwe kakhulu esihamba labo ku-MDC Alliance asoze sitshelwe mhlahlandlela nguMonzora ngoba uMonzora ubuye izolo ku-MDCT. Mahlabe Zulu, asithandi ukuthi thina sicabane lamanye ama-opposition parties. Injongo yethu ikukhupha iZANU-PF esihlalweni constitutionally. Yikho ke ubona sesihamba sikhuluma labantu sisithi citizen conventions for change. Khathesi sesizimisele ukuthi konke okubi okwenziwa iZANU siyakufaka ebantwini. La uMonzora sebemhlanzile yikho libona nje abasapota umama uKhupe sebesala ukuthi babe ngama-candidates ngoba kuyayangisa. Ngalokho mahlabe Zulu, thina sizasebenzisa ibizo esilitshelwa ngabantu i-executive ye-MDC ayilamandla. Thina sizalalela abantu njalo ibizo lokuthi MDC Alliance ngelethu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka lisehla. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Leli linani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamanani ensuku ezisanda kwedlula lapho lolu gatsha beselusethula amanani abantu abadlula amachumi amathathu ababulewe i-COVID-19. ababanjwe igciwane le-coronavirus balikhulu lamachumi amane lane 144 kumanani awethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elethe News Hoax lilodaba lokuthi omela isigaba se-Norton edalele lephalamende ezimele uMnumzana Themba Mliswa uthi ibandla leZANU-PF kumele lichiyane lomkhuba ukuthi bonke abalembono echiyana leyabanye bayizitha. UMliswa waxotshwa kubandla leZANU-PF esitheswa amacala ambalwa. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe isiphathamandla sezokhetho ebandleni uMnumzana Dickson Zora ngoba wayenza ubungilimbane ekudindeni amaphepha okuvota kukhetho lwezigaba ngomgqibelo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yalibingelela njalo ntungamile inkomukini lonke ma-Afrika mahle. Kodwa ama-Afrika amanje sebheda njengalomnyaka le bantu bagitile isikhale lelisizwele sekwesikhala ngama-permit. Into iyavela kule minyaka le njengoba sesibona nesisegoli sokukubi shem sokukubi. Angazi umbuma uNangagwa nguyobathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sibaleke siye khona siyengena edesertini yakhe. Bani kuthiwa ngumuntu olengqondo ocabangayo, bani kuthiwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke ma-Afrika. Baniyazama ukuthi abantu evula ama-regulation evuleni bengabuthelela amapulazi wonke. Phela siyahlupheka emhlabeni kathesi nje njengoba likubona kunje nje abantu bethu bazaphila ngani. Ngibongela nondoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane manxawuyala ngonqono sidumelane siwele phansi. Vela kusajiki lapho vele nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda lento.
Salomonake bakithi sekhaya eZimbabwe, salomonani lonke balandeli ba-Studio 7 linjani. Ngiyalibingelela kakhulwini. Siyabonga kakhulu umhlelo zenu zonke ehlala isinikeza zona. Siyazilalela kakhulwini ngokunamandla. Kodwa namhlanje ngengahleka kakhulwini, ngizengahleka mpela ngaze adabuka imbanje. Imbanje zami zaze zababuhlungu ngokuhleka. Ngizuze ugawula ekhuluma ugawula ezithi ethi hayi iqiniso ugovernment fuze efakele abantu imali. Ngeqiniso hayi nawe gawula uzowakhuluma into enhle nawe njengomuntu mpela lawe gawulwa. Hayi abona ungahlala ukhuluma njalo gawula lawe usupport abantu isikhalo zosabantu nothi uhlalo uba against abantu abasolayo inhlupho zokuthi abaphathwa kahle abasebenzi bayasebenzi bada abaholi lutho. Hhayi namhlanje hhayi la ngutshala uhlombe ubabagawula hlalo fakaza la iqiniso ukuthi hayi abantu abafuna bafakele imali nto buhlala siba opposite labanye kungani lawa sisebenzi sikagovernment kula usebenzi ukhulumende. Hhayi ngiyabonga bengithena midlulisi umbiko wami nami ukuthi hayi ugawula uzowakho umuntu ezwakalayo namhlanje mpela la ukuthi hayi igovernment futhi zifanele abantu imali ngoba mpela ngizoholisa umuntu i-$5 uyathengani i-$5 into zenzidula kangaka. Hhayi ngiyabonga ngiyabonga kampela umnyaso seduze badala lanhle liyavota bogogo lingakhohlwa phela ukusayina kwena uxa ude ubhalwa njani bogogo khona ngapha emagushwini khona ngapho emathebeleni north lingakhohlwa uxa ubhalwa njani zamanje phela lifa uxa ungcwele ngafufa uxa unophusha isquare phumela lengaphandle fundani phela nokubhala kahle bogogo ngiyabonga.
Studio 7 injani basakazi bami, majabula mali ngabala le voice yami. Ngicela ukuhambisa umlayeza kuma South Africa lapho. Sebabona apha kuma social media bahlanganisa sibili bayadoyidoya bayahlabela eZimbabwe, 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 eZimbabwe. Kathi-ke kathi abazwanga ukuthi siphiwe umnyaka we-1 i-government yini. Ngabasekele siqedisele umnyaka sizihambele mani hawu. Bonani thina kathi kanti kuthiwe sizohamba vele ngo-31 zika December 2022. so bajaheni bangabona abahlale phansi uhulumende ayenza kwenza hawo kanti bobona thina lati sisafela khonapha yini maybe nxa singaqale enye impilo ezweni lethu elihle lapha phela leli lizwe lihle nje ngomningi ukuthi kule misebenzi kuphela kodwa ngokudlova lifile kodwa udlova lo sebesidithi sikwenzayo thina sizabuchisa siyalichiya lokudlova balo nodwa into engifutshela yona kuphela ukuthi babe kwathi ubukhosi ngamazolo kusasa yibe siyaba sibabiza ngama South Africa asa ubukhosi ngamazolo mangala nje wonke amakampani la ngama foreign siyalichiya madoda sicela lisixolele nje sisebenza lomnyaka kanti into enye lenye le notice ngeke sikhambe sichize imali zethu lapho ngoba sesiliyakhela amazweni sesilinotisile eqhasa umbuluzi sikhathele ngani madoda sikhathele ukubizwa ngamabizo sozithola lana majida no problem
linjani balaleli be-studio 7 labasakazi bethu okhuluma ngumemori emperengwa ngicela ukuthi ngibuze izizalwane zemperengwa west ukuthi bathini ngo-mp wethu ongakasenzeli lutho for the past 15-20 years simvotela so ngicela ukuthi sike silukhangele izudaba lolo bakithi bantu bemperengwa west sike sivukele athi kulabantu abatsha banjabomagida abangasinceda ukuthi bevuse isigaba sethu ujoram kasincedi ngalutho imigwaqo ifile into yonke vele ithi upside down then yena uthi imoto yakhe ayikwanisi ukuthi ifike ngapha yinxa ukuthi imigwaqo ifile so umlando kabani ukuthi ekwenze konke lokho so ngicela ukuthi bakithi bantu bakithi sike sivusa amehlo sidinga abantu abangasinceda ukuthi sivotele abantu esazi ukuthi bazasinceda kusasa
salibonani ku-studio 7 ngiyabingelela kubasakazi abasilethela indaba eziliqiniso lendaba eziyizo emnelami igama ngu-Adolf Shaba mina into engifuna ukukhuluma ngayo yile ndaba ye-MDCT labodak lasimonzora laba bathi bona bazongena ku-election kwe-MDC Alliance othi njalo igama le-MDC Alliance ngelakhe i-MDC ngeyakhe amboni ukuthi lo muntu ikhanda lakhe lisebenza kahle izani simsebenzise ngitshele ingqondo zakhe amboni zisasebenza kahle ngoba lwana umuntu wavele wafika i-MDC ikhona ngokwazi kwami lwana umuntu wajoyina i-MDC ngo-2006 usebuye esebenzisa nje into engayo zikimbe imithetho ayiphiwa izano ngoba ethola abantu abanje ngavuna esentshamisa owashman ncubo tendayibidi bevele bekhona ku-MDC but kuye likhulume ethi lonke leli gama uphiwa amandla angazi ukuthi la mandla abamupha wona anganayo kodwa mina ngokwazi kwami sengalisebenzisa lelo gama abantu bezimbabwe ababona isiphukuphuku bokuthi sebengaze behluleke ukwazi uma i-leadership abayifunayo njalo ngile themba lokuthi unesentshamisa le team yakhe owashman ube otendayibide uDavid Coulthard banayo indlela yokumelana nalo satane lo ngusatane uqobo lwakhe straight
sanibona ngesitudio 7 things like teas this is good thing la abantu bakithi asi ngeke ngazi laphana ofuthi ukuthi thina abantu bakomthokazi sinobandlulula sikabandlulula thi azange sahamba sayabulala abantu besishonini ngegugrawon azange sahamba sayodiliza amathuna esishonini sekhona
linjani balaleli bakastudio 7 lani basakazi elisakaze indaba ezimnandi osithandekile oChris Gandhi odungamela inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedisi hayi sithi libambe injalo siyazizwa mbele izindaba ezingathathi hlangothi yindaba zeqiniso indaba ezingasekeli hlangothi sibili hayi siyazizwa izindaba siyakwezelwa amabandla akhankasa akhankasa amabandla hayi namhlanje zothanda ukuphawula nje ngezapho izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi kuthikhafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya nge-strategy sawo senesiyana eseyiso sabulalisa abantu bakithi ngegugurawonde ngoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona into isafuna nale zimbabwe into yabe ihlula kudala basesebezikhathi ukuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu mayisahamba isensane sesalimaza abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kule sidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi asivoteleni umthwakazi wayeliqembu engimbona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimile sodwa thina singabantu bemadebeleni manje zaphi funa ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokungamazi le-oyili
salibonani basakazi be-studio 7 zisakaza njengoba zinjalo. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni ugama kwama village ward 9 kulima west plant. Ya indaba engizwa la ku studio 7 indaba emholo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba mabengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kuma teacher amateacher abengasakwanisa uku concentrate ukufundisa sokubulala intuthuko ebantwaneni ngoba laba bantu kuyafana nje bonke lamapolisa konke ezilungu umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika namuhla likhefu lokunanza kwayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. wabulawa ngomnyaka ka-1968. Leli kefu lidlalwa ilizwe leMelika liphakathi kweyezi likangqwaqwane iSnow okwenza abantu abaningi bengavakatshelani njengenhlala yenza. Kolunye udaba ukudla lokhu kuswelakala kwezinye izitolo ngapha kweleMelika ngenxa yokusilela kwabachayeli okubikwa behlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Okukhanya lokhu kusilela ikudla okuvela emapulazini okufana lamatamatisi, imbhida lezithelo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu, yena othi edolobheni leSeattle lapho ahlala khona izitolo lokhu zigcwele ukudla.
Sakubona Mr. Gandhi. Umbuzo ukuthi bakhona yini abantu abalokhu besaficwa ligciwane le-COVID-19. Sizwa kuthiwa bakhona abantu abagulayo abagcwalayo esibhedlela. Kodwa besekusiba lokuthi bathi bona khona ngaphe eSeattle especially indawo lesihlala kiyo thina. Abantu abaningi abagulayo kuthiwa ngabangahlatshwanga. Abatholakala belomkhuhlane bayabe bevele akade bevele sebehlatshiwe kumbe sebefike baze bafika lokuthi bahlatshiwe lezane ezimbili lebooster. Bayanelisa ukulithola igcikwane kodwa ayisibo abantu abahamba ezibhedlela. Kuthiwa abantu abagcwalayo ezibhedlela lezinsuku angizwa kuthiwa izibhedlela zigcwele ngike ngabona odokotela bememezela lapha ku-TV ngabantu abangazange bahlatshwe. Igcikwane leli khanya alindawo liba loyo liphenduka lisiza hayi njengasemsebenzini wami nani lokhu ngaqalisa ukusebenzela ngkhaya kusuka ngo-March last year ngo-2020 lokhu ngaqala khona pho igciwane lifika lokhu ngisebenzela ngkhaya kathe sokutshengisa ukuthi igciwane lokho likhona
sesike sabona kwezinye indigaba singasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa ikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho?
Hhayi, indaba yesitolo Mr. Gandhi mina ngizwela ngapi ezindabeni. Lapha esithenga khona thina besingakaziboni izitolo ezilamashelf angekhoyo. Njalo ngasizange sidinge lutho esivele sejayele ukuluthenga salithola lungekho. Konke nje udle sikudingayo kukhona. Lokuthi ungahamba ezindaweni ezinjengabo oCasco abangama wholesale baloku begcwele njengendlela ababevele begcwele ngayo. Thina ngapha ugcwele lawa ama supermarket othwa ngoSafeway labo Albertson ngeke ngafika khona nje izolo ngithole konke engikudingayo ukukhona anzange ngiswele lutho engikunanzeleleyo kuphela mina ukuthi izinto sezikhwelile. Ungananzelela ukuthi especially into njengenyama ibeef kwelile sibili kakhulu ukuthi isitshela thina abathanda inyama ukuthi hayi dlanini kancinyane inyama sikhwelile. Enye into enginanzeleleyo ethengwa ngabantu sonke ekhwelileyo luchago lamaqanda. Kodwa ukudla bekukhona sibili hayi kugcwele. Ama-shelf abelezinto izinto zangikhona zikhona. Ngingazi ngxinye kulamanye ama-states lapho okungabe kusehlula khona ukuthi ukudla kufike. But thina lapha hayi ukudla kukhona sibili.
UNkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seSeattle ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lothi lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.